So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-19 Ntulikazi 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo enqabela amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe ukuthi ayithengise emkambo wensitha lapho esithengwa ngedola leZimbabwe eliningi kakhulu. Kambe baza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki na?
Kodwa-ke mna nxa ngibona hhayi eZimbabwe kukhanya nganisho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amakhulu abalisa iZANU-PF le CCC awanakakeli isigaba seMandela.
Ibandla le-CCC alishiyananga lebandla le-ZANU-PF when it comes to political manifesto.
Kodwa omela isigaba sebhinga edalela ephalamende uMnumzana Prince Dube Nkosibanda uthi akusilo qiniso.
Ngabe sesiyakubani ilizwe yini liyakuthonge lomunye lapho avelela khona kazifakela bele bandla lakhe elomhlobo wakibo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambo wensitha lapho esithengwa ngedola leZimbabwe eliningi kakhulu. UNcube wethule umbiko izolo esithi kulabanye osomabhizimusi abaphiwa imali yakwamanye amazwe kulokuthi bathenge lokho abayabe bemele bakuthenge bayise emkambo wensitha limali okungaba kungokunye okubangela ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Embikweni wakhe uNcube wazise ukuthi uhulumende usezalonda indlela ukusetshenziswa imali yakwamanye amazwe evela kuhulumende. Amankampani aze ephula imigoqo le azatshenziswa kalukhuni. Baza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki. Inhlanganiso ezithiyeneyo ezilwela ilungelo lezisebenzi leziphansi kumanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition ziqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu phezu kokonakala komnotho welizwe osekubangele ukuthi izisebenzi zihole imali ephansi kakhulu. Siqoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Greta Vodloza Banda. Yena othi kaboni kuphumelela ukutshengisela lokhu ngezizathu ezimbalwa. Asizweni lezo zizathu.
Umumo kawumanga kuhle ikakhulukazi kundaba zentengo lezi, abantu kabala mali, imali yakithi sigugudekile, ama-prices akhanya ngani twa intengo ziphezulu kakhulu ukuthi abantu nabaningi kabasenelisi ukuthi bangene ezitolo. Nikho-ke ngiyakunanzelela ukuthi khona labo abaqoqa ukuthi kube lokutshengisela bakhange lele khona kakhulu kazi ukuthi khona abantu bakithi bazasukumela phezulu. Kodwa ke mna nxa ngibona hayi eZimbabwe ukhanya nganisho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele. Abantu abakhona ukukwesaba, kukhona izinto eziningi ezenza ukuthi abantu abantu bangabi ndawonye ukuthi batshengisele ngoba leyakwazi ukuthi lo hulumende naye futhi uyabuya ngamandla kakhulu nxa lithi lifuna ukutshengisela ikho abantu sibe kubona ukuthi hayi lokho akungeke kubasize sebegcina bengasayi ke ukuyatshengisela kodwa unomumo wawo sibili hayi ukulungele sibili ukuthi abantu ngabe bahamba bayetshengisela
khona ukubangela ukuthi abantu bakhonone kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi batshengisele bangene ezidaladeni bangatshengiseli kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu babambananga na
kanti ungakhangela abantu indlela abayiyo yona kathesi abantu abaningi kanti kabakho emsebenzini kathesi engayithi mina ku-employment iZimbabwe ungakhangela yebo yena yabengela ama-statistics akhona kahle kahle sibili kodwa nxa ngubhekile ngamehlo ami mina ngibona ukuthi almost 60-70% eyabantu beZimbabwe nasebesenza amabhizinisinyana abo ongamabhizinisi omncane laba abathengisa khona amatomatisi abathengisa khona izigqoko abathengisa khona izinto zabo ikho ke abantu abanjalo i-60% enjalo kumbe 80-70% babe besukuma bethi bayastrikele ubani ngoba ikakhulukazi abantu abahamba besiya strike yilabona abantu abasebenzayo abathi bona hayi mina ngiyastrike ukuthi ubani anginikeza imali manje labo ngabe nelisa ukuthi baye ku-strike leyo okusenza ukuthi kube nzima kakhulu ngoba khona nokho ukuthi khona i-informal le-formal employment yona le yiyo esidivide abantu kakhulu ngoba umuntu olebhizinisi lakhe uyakutshela ukuthi kathi mina vele ngiyabeni siyakuthini kumele ngenze imali so lelo langa unothi mina ngiye ku-strike akuzanginceda ngani lokho bekanti ke futhi la yena lo employed futhi la akukhangele futhi athi khona kathi mina vele kathi esinxane siyakhona ku-strike yini pho engizayithola ngoba abantu abamele bayayibhala ama-examination fee angelamali abantu abamele bayebhadalela izikolo fees abalamali so umuntu vele segcine engasakwazi abantu sebegcina bengasayi
umnumzana Greta Vodloza Simanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amanengi abalisa elibusayo elezanu PF lele CCC awanakekeli isigaba semandebeleni uChilumbo uthi amabandla la awafuni ukuthi umuntu odabuka esigabeni semandebeleni abuse ilizwe leZimbabwe ngesizwe amazwi kaChilumbo
Ngiyabonga baba Chris Gande indaba ekhona lapha ngeyokuthi abantu bakithi abantu bemathebeleleni kufuze ukuthi babe kwazi iqiniso on what is happening in the political discourse of Zimbabwe ukuthi emathebeleleni silama group angu 2 are dangerous in as far as the electorate is concerned imathebeleleni ilabantu abahlanganisa inkokheli zebandla lezanu PF lenkokheli zebandla le MDC kumbe i CCC ngizathanda ukuthi ngiqale ngo khuluma ngebandla le CCC kumbe MDC abantu abaku CCC kathesi inkokheli yonke eyamathebeleleni ehlanganisela uprofessor Welshman Ncube Thozani Khupe Abednego Durban Joel Gabuza Prince Dubeko Sibanda and the like bayakwazi iqinise elikhona ukuthi ibandla le CCC alichiyananga lebandla le ZANU PF when it comes to political manifestos khuluma ngegrand plan ekhuluma ngokuthi emathebeleleni ndi akufuzanga kusuke umuntu ekuba ngupresident weZimbabwe bonke bayakwazi we check what happened utsangela isegula kule national council the highest decision making board in between congress utsangela what segula kwazakala ukuthi kasoze edlule umnyaka ka 2018 according to the expert wabasobala ukuthi kwakulesikhathi esokuthi i national council yayihlalwa emini izohlalwa futhi ngesikhathi sa center ntambama kungela abantu ebamathebelele i-National Council eyayikhuluma ngokuthi uThokozani Khupe kafuzanga athatha umbuso we-MDC yayihlalwa ebusuku emini kwakuhlalwa i-National Council eyayihlanganisa abantu bonke labakithi besiyatsherwa manga so khona kuyana kusitshengisela ukuthi thina nxa belokho beye ngabantu bakithi ukuthi let's vote for whatever emanates from Mashonaland siyakwazi ukuthi they are pushing for their personal aggrandizement they know well ukuthi kabala political will, and ilizwe le Zimbabwe is not ready to incorporate abantu bemathebeleleni into the political principality. So tina city bayenga abantu wona lapho yiko okwalwa libandla lami mina ele MRP sikhuluma ngokuthi akulotshwanga phansi ukuthi abantu bemathebeleleni abafuzanga bathola umuntu ongaba ngupresident. Khathesi bakhona bayaxokozela, siyakwazi ukuthi badinga ukuthi ke babe ngama councillors, siyakwazi ukuthi ngabantu abadinga ukuthi babe ngama MPs, and izihlalo zokuba ngama MP sebazithatha as employment yibo, whilst people are waiting in poverty. Akulo okunye abakudingayo ngaphandle ukuthi izisu zabo zibe right labantu aba. Ogabuza sebe lama 20 years and above base parliament, but what about the Tonga people he is representing? We know they are building houses in various towns. I parliament sebakwenza waba ngumsebenzi bengakwazi ukuthi I parliament a theatre of power efuza ukuthi nxa kuyukuthi kuya abantu bayacapha capha umfula as a team. So thina sithi izanu PF le MDC ngikhuluma ngenkokheli ezemathebeleleni bayafanana. Sengihamba kuzanu PF bayakwazi oOben Mpofu Jacob Mdenda, bayakwazi oJudith Ncube, bayakwazi oStembiso Nyoni, bayakwazi oKembo Mohadi, bayakwazi oAbednego Ncube, bayakwazi ukuthi akula muntu owemathebeleleni ozabusa ilizwe leZimbabwe as long limanyele.
Umnumzana Mdenda Chilumbo isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sixhume omela isigaba seBhinga North edalele eParliamente, umnumzana Prince Dubeko Sibanda sambuza ukuthi kungakho liqiniso yini ukukhuluma ngoTshilumbo. Ngesizwe amazwi kaSibanda.
Lundota wa brainwashwa iMRP ngoba iMRP ile inye extremism enkulu kakhulu emangalisayo ngoba indlela babona ngayo bona ngani babonena kachana kakhulu lendlela ukubona ngayo abanye bonke. For example iMRP iyabelieve yona ukuthi khona iMathebeleland kufuze yehlukane le Mashonaland izimele kodwa beyithi Mthwakazi. But ungakukhangelisisa kwinto kwakhona konke abakhuluma ngakho bona ngokwabo abazithi bayimthwakazi yakhona kabala sivumelwano sabo yena njengomthwakazi ukuthi nxa kuthiwa khona umthwakazi kutshubani lobani lobani. Khona lokho ngokwakho yinto abangazake behlale phansi ukuthi bekhulumisane ngayo. Bayabe busy nje bekhuluma ukuthi Mthwakazi. But ngaphakathi na kwendawo yona leyo abayithi Mthwakazi kulabanye abazithi asomthwakazi ngokunye. But I think nje bazidobhela onkonye ongumuntu kwabo okwebhinga lakho bakubrainwasha lakho ukuthi kube angani kuyazwisisa ukuthi into kuthiwa yimthwakazi umbi into abayilwelayo ikuyini. Akazwisisi lutho lundoda, akazi lutho nixi. Lento ayikhulumayo yinto nje okuthi kumbe uke wayizwa nje lapha kade bemtshela khona la esebuya sezama ukuzoyiphinda ukuthi no bebesithi lokho. Kodwa nje iqiniso elikhona Chris ukuthi I think ukuzwisisa kukalundoda kuyamhlupha yikho engaboni umehluko phakathina kweMDC Alliance uBMDCT leTripleC. Umehluko kawuboni yena ubona into one because kuye ayinto efanayo. But look siyamxolela ukuthi ebone njalo kwesinye isikhathi ukuthi kabonisisi, so kuyavunyelwa ukuthi la engabonisisi. Nxa sesiyakhuluma ukuthi khona lawa maphathi wonke ngawe emashoneni, you know angifuni kumbuza ukuthi khona umongameli weMRP ngwangapi and yena lo okade khuluma ngwangapi. Ngabe sesiyakuba lilizwe yini liyakuthi omunye lomunye lapho avelela khona kazifakela bele bandla lakhe elomhlobo wakibo. Okutsho ukuthi nxa kungaba njalo kutsho ukuthi phela lokuyo sesiyakuthi lomunye lomunye imuli yakhe uzafuna ukuthi phakathi nawe emuli yakhe kube lo president. No, asingeke sasebenza ngaleyo ndlela. So ngamafitshane nje I think ungcono ngitsho ukuthi alwana undoda nje hayi uyazamazama party abayazi into abayenza because emathebeleleni yakhona lapho abafuna ukuthi khona bethi bona bale agenda abalayo. Kabala backing yabantu bonke, in fact kabala sekelo laba bantu yikho bengelala council, kabala la sobhu, kabala la structure noma isisodwa. Laba bantu ngabantu nje abahamba bahamba bekhuluma yena lo yabe khuluma ngambuzo ukuthi nomukosikazi wakhe uyamlandela yena uthi kamlandi. So hayi I think yikho khona lokho engikubona.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ngomela isigaba seBhinga North edalele parliamente engoyibandla lesCCC ube khuluma ecingweni ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Yabo. Manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi inani labesifazane abalahla usane besanda beletha labakhipha izisu liyaqansa. Lokhu kuza kulandela ukutholakala kosane olwalahlwa lufile lwadojwa yinja emathamhlophe kobulawayo ngempela sonto. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izikolo ezakhiwe kuminyaka emine edluleyo ziyedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu phose amabili 1194. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, sibonge kakhulu ngomsebenzi esiphathele wona omhle kangaka. Bengithanda nje ukudlulisa umbono wami ikakhulu ngalo sambuzo ekutheni labo abafowethu be-MRP kahle kahle endleleni bezwa bekhuluma lapha kuma-audios, kodwa uningi lwabo futhi ngibezwa bekhuluma besemzansi Afrika ukuthi kahle kahle bagcine nini ukuya ekhaya kumbe bazimisele yini ukuthi ke bebuyele ekhaya kumbe vele sebezitshela ukubona sebenzalo yala emzansi Afrika and bebona lokuthi baphila kanjani. Abantu bakithi abaphila eMzantsi Afrika bahlukumezeke kakhulu, so kuyangidumaza kakhulu ukuzwa abantu beMRP begxeka imizamo ezanywa kwenziwa yiCCC eyiwe ebambanise abantu bonke ukuthi bebe into eyodwa, ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi uNkulunkulu efake isandla bekhiphe izano PF lele 50 years ivusa ngochuko olungaka. Bona beMRP angisho ukuthi ngithini, kodwa ngithi bona yini begxeka abantu beCCC uma bekhuluma noma besenza bethi ngabe bavumelana labo umbono ukuthi sihlukane lamashona sibe ngamaNdebele sodwa, senzeni elizwe leli singamaNdebele lesotho singenzani vele ilizwe lethu sibambi singabambisananga sisilwa sotho into esingayenza. So mina into ekade ngicela nje kubo mafuthi beMarabut okuqala asizame nokubambisana sibe ngamaZimbabwe oqa then singakhipha lo mbuso ocindezelo owasenza sasaxabana sazondana ngendlela esiyona dina thiwa yeyamashona amaNdebele. Sizalungisa lokho okunye kuyabe kuhlupha lokho okuhlupha sonke ukuthi ngesigodi kubuse induna kumbe umuntu wakuleyo ndawo. Akulamuntu ongakugxeka lokho okufuna yeMarabut. Kodwa le amapolisi ababahambela phambili ukuthi bathi bazoqumizwe yeye bazohlukanisa amashona namaNdebele. Mina kibo ngithi cha abame kancane ngaleyo nto ngoba ngeke isenzele lutho ende ngoba ngeke size siyenze ilungi. Alikho ilizwe engilazi mina libusa ngomhlobo okwehlukana ukuthi singabe lungu sibusa sithi sodwa. Ilizwe lamanje li 50 years inxa ukuhlupheka inxa indaba yadalwa ngoRobert Mugabe na le apartheid yokuhlukanisa izizwe. So iMRP ayime kancane indaba labafuna ukuyenza ngoba ngilabo bebona beMRP ngeke beze bayikhona. Ngiyabonga kakhulu.
Salibonani, salibonani bantu baka Studio 7, salibonani lonke kundawo lapho likhona. Hayi bengifisa nje nami namhlanje yami order la ikibalo ngelinye ilanga Nkosi yami. Ikidlulisiwe efika le enkaya endaweni yesomakandana seBhumani Spemba kwaKwaTen. Kuke kukhulu kuguquzela abantu bakithi. Bake bahlukane lo mkhubo wokulandela emva kwabanye abantu. Ikhona nansi imthokazi ifisa ukuba vusa kulezi nkinga ababhekane nazo iminyaka yonke le. Ngenxusa amazwi abantwini bakithi enkaya kakhulu ubana kabavuse imthwakazi bantu, imthwakazi izovusa abantu, izokhipha abantu ezinkingeni. Izwana abantwana mabe licela ukuthi likhitshwe ezinkingeni elibhekane nazo. Ngicela i-audio yami le idluliswe bantu yefundwa enkayi. Abantu basenkayi basemuva kakhulu ngomzabalazo, basayesaba. Hayi manje akusekho kwesaba, sicela abantu bakhululeke bavulele i-MRP, imthwakazi Republic Party, ibe yiyona ezophatha indawo yakithi. indawo yakithi. Sikhathele sibuswa ngamakhansila ezampf. I'm sure sesibuswe almost 20 to 25 years. Kodwa kulanto abayitshintshayo, sirojwa ngokubekho siholelwa ukudla njengenkukhu. Sifuna umhlabathi wethu kuleya ndawo sizenzele. Imigwaqo yakithi ivuke, amabhasi akithi ahambe emgwaqeni ekhanyayo. Imigwaqo yakithi ifile kuthiwa sinamakhansila kuleya ndawo. So sicela abantu bakithi baphakame banikeze imithokazi ithuba, ivuse imigwaqo, inikeze abantu imisebenzi. Umhlabathi wethu sebenzele abantu bakithi. Ngiyabonga.
Studio 7, siyabonga, siyabonga abantu basakazi bombo Studio 7. Siyabonga basakazi bo Studio 7 lisethulela kahle izindaba. Mina ngindoda yasekhezi, undlovu wasekhezi emadwaleni emaphisa. Siyabonga ukuzwa izindaba ende lisilethela kahle izindaba, lizilethe ngokunjalo. Siyazidinga indaba ukuthi sizwe umumo ukuthi uhamba njani elizwe. Siyajabula kakhulu ukuzwa izindaba ezinhle nendaba ezimbi, konke siyakuthokozela. Lizilethe indaba, siyabonga, siyabonga Studio 7, siyabonga Studio 7. Lathi sinayo inkinga yedamu, ukudabuka kwamadamu asazi ukuthi kuzaze kuphethe ngani. Sesithwele nzima shiwa ngendaba zamanzi. Amadamu adubuka ngesikhathi sezulu eladlulayo. Lathi sinenkinga yedamu lelele lokudubuka kwamadamu. Thwele kanzima ngamanzi.
Hey, linjani kuStudio 7? Hayi, thina ngapha lokhu sisaphilile nje, lo mawukhala kungasizi. Sifuna lapha eSouth Africa, lathi sabaleka kunzima ngama-80s, sisiza la sesikhulile. Sifuna ukubuyela ekhaya. Kodwa ke esiwulakho esikuzama ukuthi sisitshelane ngakho ukuthi abantu ababuyele ekhaya bayivota. Naba abantu laba balashuwa lokuthi bazawina, kumbe bazolibiza ukhetho, kumbe bazowina, balashuwa lakho. So ke i-advantage yethu namhlanje sothiwa weSri Lanka uPrime Minister sebalekile. Abantu kade besukume ngobuningi baqonde emzini wakhe bafika bachisa lesigodi. Lizwe ngeletho asiwe lo muntu munye. Thina asenzenini owethu abantu sibaningi ukuthi nilizwe simkhombe ukuthi thina ilizwe siyalifuna, ilizwe ngelethu. Yena sisebenzisa abantu bangenza intando yabo. Bona sebeguqulile ilizwe balezelabo, ilizwe lingelabantu. Ngiyabonga.
Lokhu kuyanyanyisa kakhulu lokhu. Uyazi uzungafuni lokhu ukhuluma ngakho. Shiwa angazi uNkulunkulu why angangeneli. Ngoba ukubotshwa kwamalunga amabandla la aphikisayo kutshengisa khona sibili ukuthi ibandla leli elibusayo ngamagwala wodwa. Amagwala wodwa bayabona vele ukuthi abantu nxa bengababophanga akula muntu ongavotela ibandla leli elibusayo. So lapha ngithi sebesenza ukuthi besabisa abantu, especially abasemakhaya, especially abantu basemakhaya bangamagwala stereki kakhulu kakhulu. Nxa bebona sokunje bayesaba yabethuswe bethi lanxa befika khonapha kuma-voting station lapho bevele sebeshekha nje bethola ngathi angithi babasabise ukuthi kula makhamera ababonayo. So indaba le yokubotshwa kwabantu abaphikisana amabandla aphikisayo shuwa angazi ukuthi ngenziwa njani. Angazi futhi waye umnanga kwaye ele nhliziyo yembi so ekaFaro. But uFaro uyazi uFaro wayeke kwakuke kufika isikhathi lapho thambisa khona inhliziyo ethi hayi ngcono lithatheke kwenu liphume bantwana baka-Israyeli. Ethi bengabalaphana njalo lowo angazi ukuthi eyakhe inhliziyo iwomukunjani lo. Hayi angazi shame. Uzwa nje ungafuni lokhu ukhuluma ngayo indaba angikhoni kunyanyisa kakhulu.
Siyakubingelela mtungameli kutambana. Siyakubingelela mtungameli Ngoma emini yantambama. Okhulumayo ngu-Elias Mlovu Makhosa. Sile simanga thina singabantu abeZimbabwe, asiphatani kahle. Uhlupho olukhona ukuthi yes, izami siyayehluleka. Ayikinike enye iparty la ikibuse sibone ukuthi iyasisangathi, sesidinwa ngokuhlala egangeni. Abantu abeZimbabwe bayahlupheka from 1980 kuzokufika manje. Abantu abeZimbabwe lobo behlupheka kuyaze kube nini. Siyinhlekise emazweni, salwa ilizwe kodwa sikwazi into esasiyilwela ngoba siyahlupheka. Into ebedinga nje sikhaya ukuthi kube lokuthula, kube lokuhlala kahle, akuke kuvotwe kuhle. Beke benike nje umuntu ongazange waya empini eke buseleli ilizwe leZimbabwe sibone. Ngoba ilizwe libuyiswa umuntu obuyiswa ngombhobho, uya ucabanga ngokubulala kuphela. Ake linike umuntu ongazange waya empini eke buseleli ilizwe, lizabona into zilunga eZimbabwe. Manje ukuthi iproblem nje abantu bezani ngamagovu noma behluleka bayalela. Sasikhaya ukuthi uShibeng ukhiphile umgabe sithi kumbe uShibeng uzaqhubeka, wabephinde ebisela futhi kumamba futhi engumnankagwa umsekele kamgabe wahle walibulala wesi selifililizwe abantu abethu basoze besalivusa mayuyu bakithi ngalela lenhlonipho abantu bezimbabwe siyabonga
linjani linjani ku studio 7 izanu PF ngathi ngathi ngiqale ngo Joseph lo Joseph Chuma lo lo ngani uyahlanya lo ungamlaleli lo ungamlaleli umuntu omdala sibili ophuma ekhuluma into ezinjalo phambi kwabantu uyahlanya lo uyahlanya into ezanu PF lo ulokhu zeni izimbabwe asila mongameli sila masotha nje kuphela amasotha wodwa asila mongameli asila mapolisa asila ini ngoba amapolisa khona aku one side i judicial system iku one side ulokhu zeni usikhala abafuni kumkhulula abafuni kwenzani kodwa ukuthi balokhu izindaba zokuthi ulo wabulawa umbani kungeni kwahamba njani abazingeni bafuna zwana lezi ezingasikhala ukuthi babophe nje usikhala nje kuphela azikho izindaba akwazi ukuthi bazilungisise abantu ukubopha usikhala nje kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 nelisithumele nge WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318
kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo kudala sisenhlani sithandaza umdala ukuthatha ihawukele lathi kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njani abahlutshwa yini njalo abafunani Bantwana bakamambo lo mdlawe egazi ngiyalesaba uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginqoba ufudula ubhense ledwala ngalichamela lithe ngolunya injobe enhlithungele ebandla ingoma emnandi iyaphindwa kwakuhle kuyabukwa kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenqona kuyiselwana phansi kunini sigalile emzini ngakithi ukubola ukudla kuswela abadli kunini silime emzini ngakithi sikhumbule kungasela mdaka kunini sisengemzini singaphiwa lutho ngaphandle komlazo yaliwa la imigaka kunini becula abaculi bakithi bekhala benganaka bengaxhaswa kungenziwa kwasani kunini besilayitha belayitha omalayitha besisiza sibabonga ngenhlamba sesile mali kunini zibhonga zibonga zikhuza zisola izimbongi zingaxhaswa kunini beloba abalobi bakithi belobe lize kungayindawo kunini bekhala osomabhizinisi ithi bengelekelwa sibayekelela sibahleka kunini behlupheka abantwana bakithi bengayilezi ikole beselisiza inkomo zabantu bengakholiswa kunini abagida begidela izingane bagiga amanzi kunini osomahlaya besihlekisa abantu bengatholi lutho bephenduka inhlekisa sebelihlazwe emhlabeni sekukhulunywe kwezwiwa kwazwakala kwazwisiseka kwalungiseka kwaqonda kwalunga akugobola ingeqondiswe impucuko lentuthuko nomanyano sokuyintshumayelo yethu yemihla ngemihla ibhasi sibhalwe lapho eyakhona ngenani Nisambeni bethokazi uvukile wavuka khwathi wabhala wathi khwetshu umthakazi Ezra Chisa Mfokazi Banda msakazi wakithi wakudala ku Radio 2 sisathi ngisakhumbula awubuquthi siza abantu
imbongi elodumo uObed Dube usekhethiwe ukuyavukisa ubungcitshi bakhe kwele Germany Siqoxele uDube ukuze sizwe okunenye ngalolu daba.
Abena uhlaba umkhosi bethwale belondoloze
ezizayo. Ake ngibingelele kuMfowethu, ngibingelele abalalele emakhaya. Igama lami nguObed Dube, the African poet, imbongo limi lwesintini. Umcimbi engiyakiwo useJalimana edolobheni leStuttgart. Ibizo lawo kuthiwa yilokhuzini, the 15th International Africa Expo Festival. Iyaqala mhla ka 4 August uyephela mhla 7 August. Umcimbi lowo ngoku khangisa iExpo Business Expo ngolimi lwemzini abantu bakhangisa izinto zabo ezihlukeneyo nami ngiza kuyakhangisa ke ngokomsebenzi wami ngobuciko bami obokuba yimbongi ngithole nje umbiko ukuthi bathe bafuna abaphathi bemhlelo abane okukhuluma isiArabhu okukhuluma isiFrench okukhuluma isiSwahili okukhuluma isiKhiwa so mina ngizamela kwabakhuluma isiKhiwa ngimele ngapha iSouthern Africa kule North Africa East Africa le Central Africa so lami ngiza kuba ngibe ngomunye wabo MC ngikhona ngale
ngokuzwa kwakho kuyini ukubangele ukuthi ukhethwe wena phakathi kwabantu abaningi kakhulu abalesipho esifana lesakho
ngamafeature ngathi okwenze bakhetha mina yinhlanhla lokuthanda kwaNkulunkulu mhlawumbe ngamasango asevuleka kodwa okunye nje ngibona ngani abaqoqi bomcimbi lowo bayangilandela enkundleni zokuxhumana ngoba mina imisebenzi yami nje eminingi yonke engiyenzayo ngiyayifaka enkundleni zokuxhumana kubo Facebook bayabona imisebenzi yami bayithande ngoba umcimbi lowo vele ngwe pan Africanism. Ile theme ethi yona Africa we want, ukuthi ifuna ukuthi abantu beAfrica babambane lama Africans, abantu bangama African mhlawumbe ukuthi okhokho babo badabuka ngapha, labo bafuna ukuthi bahlangane labantu beAfrica. So kuzabe kuhlangane bonke abantu abasuke eAfrica labathi bona okhokho babo bangabe eAfrica kuhlangane, ngoba esikufuna ukuthi njengomdaka onsundu njengabantu beAfrica bahlangane. Yikho engicabanga ukuthi njonga la ngeke ngenze inkondlo ezikhuluma ngePan-Africanism okwenza bakhangeka emsebenzini wami. Hayi ukuthi ngiyintshantshu kumbe ngiyingcithi kumbe ngiyedlula zonke ezinye izimboni eAfrica eZimbabwe kumbe eMathebeland arch, akusikho lokho. Ngibe lenhlanhla nje ukuthi banakane ngami, bacabange mina, bameme mina.
Lo ke nguObed Dube, imboni elodumo. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umphathi Ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambweni sitha. Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amaningi abalisele ZANU-PF le-CCC awanakekeli isigaba seMandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.